ukwehla kwezijezo zalaba abantu abathathu. Eqinisweni ugogo ozidubekelayo osemakhaya, uyouth ezidubekelayo eselokitshini, ama-industry avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile. Umnotho ofileyo lentengo zezinto ezikhwela everyday. Ukuluza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa ledola le-America kuyilokho. Ngezinye indlela bonke bona abantu abakulesi simo, ileholo labantu abasebenzayo likhanya lokhu liyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi poverty bottom line. Ngokunjalo kutho ukuthi-ke abantu bonke laba engikhuluma ngabo eZimbabwe abakuboni kibo kuqakathekile ukwehliswa kwezijezo kulaba bantu. Engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efanele imenyezelwe, kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe bakhanya ukuthi alibanxa ukuthiwa kwehlisa izijeziso lezi uhulumente engakababazi kumbe ufuna ukubabaza. Abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha. Itshintsha njani? Ama-factory avula abantu baqhatshwe. Abantu bahole imali elohlonzi ezenesa ukuthi baphile ezemuli zabo. Ezibhedlela lapha kube le mithi, into zonke zihambe kuhle. Kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanise ziye phezulu, ama-industry asebenze, kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithina ngama-exports abe seletha imali yemzini ukuthiwa yi-foreign currency. Khonokho kungasincedisa kulapho kuphela singaqalisa thina sithi hayi, lapho umongameli welizwe uba uMnangagwa into ayikhuluma hayi sibili abantu beZimbabwe babenefitha. Kodwa wakhathesi hayi bakwenzile, but eqinisweni abantu beZimbabwe bakaboni lutho, abenefithi lutho. Njalo akutsho lidlokibo ngoba bona abakukhala, bona bakhala into ezizancedisa impilo yomuntu.
I-European Union ithi ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe, kodwa ithi okwenze iyaqhelisa izijeziso zenkampani yebutho yikuthi uhulumende kaMnangagwa ulokhe esephula amalungelo kaZulu. Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe, kumbe ithi lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa, ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la Europe lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulontshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu. Ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu, kuzenza ukuthi lezi zijeziso ezikhutshiweyo singancedeki kakhulu ngazo, kumbe singabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labe lokhu li-under this problem yokuthi abe sithwele kanzima. Siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshiwe ngapha selekhona. So kutshoni kusithi ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke leyo engathi iyahlukumeza abantu, uhulumende kabona ukuthi masinya ayivakatshela ayitshintshe. Khathesi siyananzela ukuthi abanxa besemhlanganweni umthetho uthi hamba uphele imfomo amapolisa, kodwa uyathola imhlangano yabantu iyachithwa. Kuthiwa hhayi amapolisa awatsheli kuphela, uyababhalela ucela bangavuma bayale. Khona kwana kuyahluluza amalungelo abantu, akuphathi abantu kuhle. So yizo into esizilazela zenezo ezifisa zilungisiswe uhulumende engephuli amalungelo abantu. Khathesi lezi sebenzi yabe zithwele kanzima zifisa ukuthi lazo zitshengisele lapho ezingaphathekanga kuhle, kodwa ungananzeli ungathi uyaphuma uthi uyakwenza khonoko ususo kuze abantu bayaboshwa, abantu bayatshaywa, kubuya amapolisa, kubuya amapolisa etshaya abantu. Konke lokhu kuyatshengisa amalungelo abantu asiwahloniphi. So ke ukuze izinto ziguquke zonke lezi, uhulumende katshintshe yonke imithetho nayo ehlukumeza abantu.